kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 21 kumpandula 2017 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba we High Court unquma ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi.
So ukuthi njengebandla sozamile inguthi zethu amagqwetha sezahlanganisa amakhanda wabona ukuthi kwenziwani ukuthi indaba leyo siyiphutshise ukwenzela ukuthi bona balandele izinto ezifunwa nguZulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ukuyabhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti kumbe zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe.
Khabe sebebhizi ngokurejista ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona kungani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunuka santungwana sakwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagogekileyo besabele kathana ukuphatheka kwezombusazwe.
Kwesikhathi sasikhuluma ukuthi abantu babalekele udlakela. Kodwa nxa kungabantu abagogekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele udlakela.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla unqume ukuthi udaba olukhwezwe libandla le-MDCT olokuthi uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo lumiswe akumelanga luthethwe ngokuphazima kweso njengalokho obekufunwa yi-MDCT. Umanje umnumzana Davidson Moses Foroma utshele umthethwandaba emini ukuthi lolu daba luzahluzwa ngesikhathi esilandelayo njengazo zonke indaba mahlayana. Ibandla le-MDCT ebelimelwe ligqwetha umnumzana Eric Matinenga lithi uhlelo lokubhalisa amagama abavoti kumele lumiswe andubana kulungisiswe ingxaki ezimbalwa ezifana lokungasebenzi kuhle kwemitshina eyama-biometric voter registration kits, ukusilela kwamaphepha okusebenzisa lokunye okuhlaseleyo selokhu luqale ngeviki edluleyo lolu hlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ukwalako kwekhodi kabuthi kudlathi sesimile sesadinga eminye imizamo yokuthi sibone ukuthi udaba lo balilungisa ngoba ngikhuluma kunjenje ngivela ezethu lapho engifike ngababuza khona namhla ukuthi izolo barejista abantu abangaki bathe barejista abantu abangu-100 bona baqalisa ngo-8 beseqeda ngo-4:30. So also kusitsho ukuthi iberejista abantu abangu-about 13 an hour. So ukukhombisa ukuthi kulezinto ebangazilungisanga kuhle ngomtshina lo we-BVR. And ngasembuzisa athi right nxa selirejistile abantu abangu-100 amabizo lawa ahamba kuyiphi i-server yethu kwaphela. Bathi no, thina singaqeda sathatha ama-memory stick sifake bese sithatha amabizo nalawa bese siwahambisa. Engingakwaziyo ukuthi bawahambisa ngathi. Isizathu sokuthi njengebandla lethu sisithi khona bazasebenza njani kungendawo lapha okwenza ukuthi bangavele babhala amathatha barejista abantu amabizo abantu ahle hambe kuseva lapho kuzagcina khona amabizo ngenye inkinga le. Njalo udubo lokuthi ama-fingerprints abanye abantu kayibali lokho elikhona. So ngase ngibabuza ukuthi nxa nina lisithi khona udubo lokuthi ama fingerprints abantu anga akawaphumi ikuthi izandla zabo zomina zinamafutha. Kanti why then lingafakanga lawo mafutha lawo?
Kodwa bakhona abathi bona abaphiwe ithuba ngoba isikhathi sikhona kusiyafika uJanuary uzibandlela enqeba sebelungisile. Lithini lina ngalokho?
Ithuba vele yisifiso sethu ukuthi baphiwe amathuba. Kodwa sikuchoye ukuthi kanti kunqedana ukuthi uthi wena ulendlu. Kodwa njengoba ulendlu uzayahlala phandle eplastikini ngokuthi indlu yangkhona awukaphiwa amaphepha ukuthi ungene. So udingani? Ungabe thatha amabizo abantu ukuthi sengiregistile njengevota. Akube le ndawo le kuthiwa ngesilungiseva le egcina amabizo abantu ngoba kungenzakala ukuthi bathi khona bona baregistrile abantu abangu-100 ngelanga from past from 8 to half past 4. Ntambama ababhizi bayagiga baregistra abanye abantu esingabaziya bezana. Iyi-rigging yakhona ngoba kuzafakwa ku-memory stick. And njalo kula muntu ulobufakazi ukuthi everyday nxa sebeqeda ukuthi sebetyayisa bayabhala emdulini ukuthi nantazi kwejeza abantu abangu-100. Andazilejeza abangu-50. So nxalingana abantu ku-ground sizakwazi njani baregistra abantu abangayo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Silokhu sikudaba oluphathelane lokhetho, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ziyobhalisa amagama azo kuluhlu lwabantu abazavota kumbe zingayi zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe. Amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa abizwa ngokuthi iZimbabwe exemption permits asemele avuselelwe kungakafiki umhlaka 30 lwezi. Ukubhalisela ukuvota khona lakho sokwaqala eZimbabwe. UChris Gande uxoxele sizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa umnumzana Angliston Spanda.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu baphiwa amaphepha, kodwa ke mina engikusolayo ukuqondanisana kokuqondana kwakhona ukuthi kuqondane lesikhathi abantu kumele babuyele abahambe emakhaya bacrosse ibhoda bayeregister. Engibona ngani kuzasebenza kakhulu ekuphakufezeni favor of iZANU-P F ngoba abantu abaningi abayi-opposition labantu abaningi abasediaspora abanye kade beyabe befisa ukuthi bakhaphe umngcele bayeregister. Kade sebebhizi ngokuregista ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona ngani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunuka santungwana sekwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Kodwa ke khona kuhamba njani? Abantu bayaphithizela yini besiyalungiselela ukuthi bayevota?
Kukhanya kakhulu balutshwane kakhulu ebantwini esengihlangane labo lengixoxa labo ngitshola kubo-Facebook la. Angiboni kubalutshwane kakhulu abaselapha eSouth Africa abakhuluma ngokuthi kasi sisukumeni nisihambe siregista ukuvota. Wonke umuntu ubhizi ngokudinga amaphepha awokuthi ahlale lapha eSouth Africa athole ipeyi yamaphepha okurenewa lawo maphemithi. Angingababoni abazimiselayo sibili ukuthi bazimisele ukuthi bahambe baye ekhaya. Yithi nje thina abanye sivele sisekhaya siza ngapha senza ibhizinesi sibuyele.
Aso sikhathi yini abantu abathi silokhu sikhona?
Asazi mina asazi sizabona ngakho kodwa ke into seZimbabwe into siyazi ukuthi kuqhakathekile ukuthi kube khona idlabuzane nje lokule elikhona ukuthi abantu bakhuthazana kodwa kwakhathesi kukhanya hayi akukho usibili into enjalo. Mawuhamba lapha ubuthele khona abantu bakithi abaningi endaweni njengabo Hillbro oyuveli abantu bakhangabaconcentrate emaphepheni. Abanye nje nxa ukhuluma labo ukuthi sizaregistra ukuyavota abanye banjele ukuthi besabele ukuthi ngoDisemba ukucrossa nje ibhoda besize ekhaya kuzangani kuyaxaka ukwenzela ukuthi babe frustrated bagcine bengahambanga ukuyaregistra ukuvota. Ezinye izinto abalutshwane sengikhulume labo bathi bafisa ukuregistra. So kungani kuyinto njengani thina njengabantu abakhangela ngento zokulungelelwana zamalungelo abantu kungani kuyangani kuyasethusa nje kuyasiwara ukuthi waye abantu bangani abakho busy kangako lokungendaba yokuvota. Lokuthi kwaye kuqondanisiwe indaba yokuvota registration lendaba yamaphemithi.
Umnumzana Angliston Spanda isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Uhlelo lwamakholwa ngesonto.
namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ku Exodus chapter ka 18 iverse linga 19 20 siya ku 21 22 lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakhe kwakuthiwa uJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangelele ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha,
asivuseleleni umoya kuhlelo lwamakholwa ngesonto silomfundisi uSeni Sibanda.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu ikakhulu ngabasekeli bezanu PF kwenza ukuthi abantu abagokekileyo besabele kachana ukuphatheka kwezombusazwe. Kugwalo elwethu lenamuhla inhlanganiso le ithe abagokekileyo laba kabalandlela yokuzivikela esikhathini esinengi nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Ikho nje bengafuna ukungena kundaba zombuso welizwe. IZPP iphinde yasola uZulu weZimbabwe nje jikelele isithi kucwaningolwayo kuvele sobala ukuthi abantu bakhanya bengafuni ukuvotela umuntu ogokekileyo. Sixhume umqondisi walinhlanganiso uNkosazana Justina Mukoko.
Sina njengeZimbabwe Peace Project sikubone kuqakathekile ukuthi senze leyo mhlolisiso singakangeni kukhetho luka-2018 ukuthi sibe kwazi ukuthi kulenani lezizalwane zakuleli ezingabantu abagogekileyo abehluleka ukwenza izinto eziningi ngenxa yomumo wabo. Abaningi bakhona bakhuluma ukuthi besaba lokungena kundaba zombusazwe. Njalo kwesinye isikhathi babathi kungaze kube ukuthi kuthiwa nxa besiyavota lapha kuthiwa abuye lo muntu ozamncedisa ukuthi avote. Babona ingani kuyaminyana phakathi khonapho ngoba kuyabe kunomuntu lo obe lo presiding officer kube le police, okutsho ukuthi lumuntu vele ilungelo lakhe elokuthi ukhetho lwakhe nguye kuphela olaziyo akaselalo ngenxa yesimo abe ekuso. So sikubone kuqakathekile ukuthi kulesi sikhathi sikhulume ngalokhu abantu bengakangeni kukhetho. Okunye njalo okusiphathe nzima yikuthi kwesinye isikhathi sasikhuluma ngokuthi abantu babalekele udlakela, kodwa nxa kungabantu abagogekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele udlakela. Kwesinye isikhathi ulakho ukuthi abaleke engena phakathi kwalolu dlakela.
Likhuluma njalo ngokuthi uZulu weZimbabwe ukhanya engafuni ukuvotela umuntu ogogekileyo. Ungaguqulwa njani lomcabango?
Umcabango lo ngibona ingani ungaguqulwa ngendlela yokuthi sonke njengezizalwane zeZimbabwe sizibone njengabantu abalakho ukuthi kungenzakala ukuthi uvuke usugogekile. Ngoba sihambe emgwaqweni kulakho okungenzeka emgwaqweni okungenza ukuthi umuntu acine esegogekile. Njalo kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke.
UNkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly uyaqhubeka khonapha eMelika lapho uMongameli Robert Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi yakhe namuhla. Intathelizindaba yethu uPraxedis Jeremiah ukhona le emhlanganweni lo eNew York. Ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Ngiyabonga.
Kwenzakalani lamhlanje?
Lokho kule kuphithizela edolobheni leNew York lapho ke okuthene khona inkokheli zamazwe womhlaba belandeke umhlangano lo we UNGA. kodwa ke belokhu esimelele ukuthi umongameli Robert Mugabe waseZimbabwe laye akhulume emhlanganweni lo. Bekebeke bathi ekuqaliseni ukhuluma izolo, kodwa ke kwazoguqulwa kwathiwa ukhuluma namhlanje emini ngemva kwehola lesithathu. Yikho ke lokhu esimelele ukuthi akhulume.
Kuyini okukhangelelwe nguZulu kahle kahle mazibani alakho ukwethula kulo mhlangano kahle kahle nxa sikhangela avame ukugxila kikho emhlanganweni edlule?
Ha, kulamuntu ololwazi lologwalo olumumethe amazwi azawethula, ngoba njengentathelo ezindaba ngengazama sibili kusukisela ekuseni ukuthi ngithole lolo gwalo. Ngaze ngafonela khona ngale ngasesikoleni someli we-America khona lapha, usomeli weZimbabwe khona lapha eMelika. Bathi bona bengeke banginika lolo gwalo. Ngase ngihamba-ke ngenyawo ngafika khona ngale esikoleni ngatshaya ibhera emnyango ukuthi ngingene. Bathi bona ule appointment na, ngathi hayi angilayo i-appointment, kodwa-ke ngizama ukuthi ngithole ugwalo lolu olulamazwi amomethe okuza kwethulwa ngumongameli wethu. Bathi bona ungeke walithola lolo gwalo, singeke sakunika thina, asilalo ilungelo lokuthi sikunike. Umuntu olelungelo lokuthi akunike lolo gwalo umnumzana George Jaramba. Ngathi-ke ngikhulume laye-ke umnumzana George Jaramba, bathi bona hhayi asilalo ucingo inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini okwamanje, ngoba usebenzisa inombolo zakhe zaseZimbabwe. Ngase ngisithi ngicela-ke ukuthi linginike, basebesithi bona isipha-ke inombolo zakho zocingo sibe sizakunika-ke inombolo zikaJaramba ukuba akunike lolo gwalo. Kuzobe lalamhla lokhu alokhu ebengakangifonele ibheki ukuthi banginike lolo gwalo. Ikho-ke bangalisile lokungena lasesigodlweni khona lapho.
Ngamafitshane sigqibe ingxoxo yethu PJ, kukhona yini bakhona abatshengiselayo lamuhla njengasensukwini lezi ezedlule?
Hhathi namhla akuzange kube labatshengiselayo. Abatshengiseleyo batshengisele izolo, kwasokubuya abona laba be-December Movement abavame ukubuya besekela umongameli Robert Mugabe besithi long live Mugabe. Buyelanini thina sifuni umbuso wabacindezekile, liqhawe umongameli Robert Mugabe. Kodwa-ke okudanisayo kumbe ngithi okuyisimanga yikuthi bathe befika ngibabonile sibili behamba-hamba bedinga ukuthi bangaphi abeZimbabwe abatshengisela besola umongameli Mugabe, ngoba kade kulabantu abaningi abanye kade betshengisela bengafuni uhulumende we-Iran, abanye bengafuni uhulumende waseChina, abanye abe-Amnesty International labo kade betshengisela ukubotshwa kwentatheli zindaba kwele-Iran. Kuningi sibili akade kusenzakala khona lapho, kodwa-ke badinga lapho kade kulabantu eZimbabweni khona. Basebeqalisa-ke ukwenza i-chanti yabo yona leyo ukuthi long live Mugabe.
Siyabonga. Sichiye khonapho PJ, isikhathi sesidliwe ngomangoyi. Siyabonga.
Kulungile.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala emhlanganweni we-United Nations khonapha eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izulu lesavunguzane eliphiwe igama lokuthi nguHurricane Maria liqhubeke lisina lamhlanje kwele Puerto Rico Ngemva kokucitsha amandla kagetsi ilizwe lonke njalo labulala umuntu oyedwa. Abukholo lwesiMuslim abaziwa ngokuthi ngamaRohingya Muslims kwele Myanmar abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu sebexotshwe ngentshonalanga yalelo lizwe. Njalo sokulobufakazi bokuthi ukuxotshwa kwabo ngumbhuqazwe, kodwa uhulumende walelo lizwe uyakulandula lokhu. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi kulungile ukuthi uMongameli Robert Mugabe ahambe emhlanganweni we-United Nations lequla elikhulu elilabantu abedlula amachumi ayisikhombisa. Kodwa abaphikisa umbuso kaMugabe bathi udlalisa imali yelizwe lona elilabantu abadubekayo ebhanga kungelama emabhanga kungelamali kanti lo mnotho welizwe uguqe ngamadolo. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi abantu bathanda ukuchothoza uMongameli Mugabe loba engenzanga lutho.
Ba mzondo uMongameli noma ngabe ebehambe yedwa kanti bezachothoza futhi benikona uhambeleni eyedwa uMongameli. Indaba engahambanga labanye ngoba angiboni mina ukubana ngokukwana kwakhe lokukwana kwe-system yethu angapho ngokuhamba la bantu abangahambelanga bebekhona kona bane ekuhambeni khona akwenzakali khona.
Abantu abaningi bayasola njalo ukuthi uMongameli Mugabe uhambe labantu abaningi e-New York emhlanganweni we-UN General Assembly. Kubikwa ukuthi uMugabe uhambe labantu abedlula amajuma ayisikhombisa abagoqela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantu bakhe lomkhwenyana kanye lomzukulu. Kodwa uJuma uthi akwenzakali ukuthi umuntu athole imali engasebenzeli uhulumende.
Angiboni futhi ukubana abantu abanasibe ngathatha imali yokuntona bezivimbi befuna ukuzinotisa ngakho ukuhamba khonoku ezithi bakuqhamuka ukuhamba ngoba abaningi bakhona abahamba zazele izimba ngabantu abazele ukuhamba ezihlelweni ezithiyethiyeneyo ezikahulumende.
UJuma uthi imali etholwa ngabantu abasebenzela uhulumende abahamba endaweni ezithiyeneyo siyaphungulwa ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni.
Ama-allowance lawo abakhuma ngawo aqunywaqunywa konke ivindakithi ephalamenti sinzi xa siphuma waqunywaqunywa izimali zangoko ukubana esasizithola kudala akuseyizo izimali ezinjani esizithola kathesi ngenxa yomumo womkonomi ngenxa yomumo wesizwe.
Abaphikisa uMugabe bathi akumelanga abe semhlanganweni lo ngoba kawuletheli lutho abantu beZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Fortune Mlalazi webandla le-People's Democratic Party othi uMugabe ulanda ukuthethisa abanye abantu emhlanganweni we-UN General Assembly.
Uhambo lukaRobert Mugabe siye-New York kalusisizi ngalutho sokuphonga ukuba ngihlala yenza nje yegqegqwesi elikholisa uhamba liyefika lilale. So kakusasisizi ngalutho nje sile sifisa ukubana abantu uyazihlalela phansi achiye ngijona umbuso.
Uthi kaboni ukuthi uMugabe uzaphathelani abantu beZimbabwe.
Ayikho into ngoba ukhumbula ukuthi khona kasikho ukuqala uhamba uhamba mnyaka yonke ayephenduka afika siyangise khona la athuka abantu bafika lale abe sephenduka engela lutho le mali le abe hambe layo elizweni aphenduka ngaselayo umkakhe labangani bakhe babuye sebethwele impahla lani konke. So kakulanda silethela yona ngaphandle kohlupho nje kuphela.
UMongameli Mugabe ujayele ukuthethisa amazwe afakela abanye bebandla leZANU-PF izijezu zenoto esithi lokhu kwenziwa kulandela ukuthathwa komhlabathi wabamhlophe ngabantu abansundu. Ukhangelelwe ukuthi uza kwedula umbiko wakhe oqakathekileyo e-UN General Assembly. UMlalazi uthi uMugabe ulakho njalo ukuthi athethise amazwe entshonalanga lamanye amfakela izijezu zenotho.
Njengokujwayelekileyo uzatshela umhlaba ukuthi iZimbabwe iyadivelopha njalo ama-sanction yiwo asebulele ilizwe. Lokhu akutshoyo ngibona kuzaphunguwela nje endlebeni kungene ngapha kuphume ngapha ngonxa yokuthi kasela muntu omhloniphayo umhlaba wonke njengendoda esibulele ilizwe la yiyo into asekhangelwa ngayo nje kuphela.
NgoLwesibili ntambama kubonakale uJadunga umntaka Mugabe ethwele impahla edongwe esitolo seGucci ezaziwa ngokuthi silentengo ephakeme. Uchuma uthi uChatunga engabe ethole imali yokuthenga impahla le kuyise.
Imuli kamongameli ilamankampani amakhulu avele esenza imali. Le Themba liyakwazi loka asibeshomisa ngakho abantu kakhulu bekhuluma indaba ye-ice cream le. Bale nkampani abayibili Alpha and Omega Dairy. Eyinkampani engenza imali balima benza lonke lokho okushiyeshiyeneyo. So angiboni ubana kona kungathatha imali ezikhwameni zikahulumende ukuthi umfana lo azikhole ushishini.
Uphinde wathi uChatunga wenza ongenziwa ngabantwana bonke beZimbabwe.
Kuyafana lo mntana akho ngumntana nami. Nxa ngihambile ngiyamchuphela imali esikhwameni sami ngimnike nxa yena ukuthi ngakazimele yedwa kakabe le mali yakhe. Ayenze phela afuna ukwenza la athenge afuna ukuthenga azikholisise njengomntwana nje wonke ongaba ngumntwana kumbe wokabani kumbe wokabani. So mbona ngantwa yinto nje bengukhangelwa nje kodwa-ke ngona ngokwakho. Ngabana ngabantu zabo abanenkampani zabo abazenzela imali yabo.
Kodwa ke umlalazi uthi okwenziwa nguChatunga inhlala yenza emolini yakomgabe.
Lokhu akusasimangazi, kwaqala ngoyise ebulala ilizwe kwabuya ngonina eqala ukuhamba ethenga nje yonke into ayifunayo. Kade sokusebantwaneni ngitsho lokhu umzukulu okuncane sivele siyaexpecta ukuthi kuzabheda lakho kusiya khonaphana. Siyayazi ubana imuli enjani liyana imuli ekholisa ukuhlupheka kwabantwana kweZimbabwe.
Akwaziyo ukuthi umongameli Robert Mugabe uzaphathelani izalwane zeZimbabwe ngesikhathi sebuyela ekhaya. Kulabanye abathi uzabe ephethe izandla, kuthi ke abamsekelayo bathi uzabe selolwazi lokwenza okutshiyeneyo okuhambelana leZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguKip Stube.
Sizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika selwethese izijeziso zenotho iziphathamandla zakwele Sudan ezimbili, loyedwa owayisebenzela uhulumende welizolelo besetheswa icala lokufaka kusimo esibi lelo lizwe. Amankampani amathathu awesinye seziphathamandla lezi lawo afakele izijeziso lezi. Amanyathelo la afakelwa uMalek Ruben Riak Rengu, Michael Makweu Luthe lo Paul Malong Awan achengisa ukuthi uhulumende weMelika kasoze agoqe izandla kuphazanyiswa ukuthula kulelo lizwe. Ugatsha lwezemali lwethule imbiko elimukisa amankampani eMelika ukuthi aqaphele iziphathamandla zakwele Sudan ezifuna ukufihla ukungethembeki kwazo. eMelika lihlezi lilungele ukufaka izijeziso kulabo abafuna ukuphazamisa ukuthula inqubela phambili lenhlala kahle yelizwe leSudan. Abantu abayizigidi eziyisithupha babhekane lendlala eSudan, kuthi abayizigidi ezine baba iziphepheli. Lolu ludubo oludalwe ngabantu mathupha, kutsho isikhulumeli sogatsha lwezangekhaya olwe State Department uHeather Newt. Siyaqhubeka sikufaka sobala ukuthi inkokheli yeSouth Sudan kumele ilandele isivumelwano sokukhumisana umlotha, kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015 ngokusebenzelana kwamabandla aphikisayo, kulethwe ukuthula, kumiswe ukuhlukuluzwa kwabaletha uncedo, kutsho uNyoti.
Lawabe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika kudaba lweSudan. Singakaziphethi ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba weHigh Court eHarare unqume ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo kalumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagogekileyo besabele kathana ukuphatheka kwezombusazwe. Kwanelo kwalamhlanje oluvalelisayo ngontungamili Nkomo, Matukanduna bafuphatile.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.